ingcitshi ke ezikhangela ngokusebenzelana sezikhulumile ukuthi ilungile lezisebenzi kufanele libe njani. Amazwe wonke ayakwazi lokho, yikho silama conventions amazwe abasayinelayo bavumela. Silemthetho njalo ama constitution ethu achoyo ukuthi izisebenzi zilelungelo elokwenza konke lokho abathi kathesi akufanelanga kwenzakale. Okusuka kumangalise ukuthi sokutheni nxa ke inkokheli sezisephula umthetho oyiwo owavunywa lanwayo ukuthi izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi. Yiwo phela esithi ngama fundamental rights ezisebenzi ukuthi nxa sokunzima abantu kufanele befake amajoke phansi. Kuyavunyelwa konke lokho, akusoze kubeke into enhle ukuthi zisebenzi ke bese zibanjwa ke izandla kuthiwe livunyelwa kuphela ukutshenisela amalanga amabili kumbe ilanga elilodwa. Kanti ke into eyabe ibangele ukuthi abantu belahle amajogwe iyabe ingakaze iresolve kumbe ingakaze igqitshwe kakuhle. Abantu kufanele bevunyelwe ukuthi belahle amajogwe kumbe bekhalale umsebenzi isikhathi abasikwanisayo kungala ma-limitations.
Kona kungenziwani baba Moyo ukwenqabela ukuphuma buthumuthumu kwabo dokotela labongi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe?
Ukulungisisa lolu daba ikukhangela ukuthi abasekubiza sithi ngama-push factors ngesilungu, kumbe okubangela ukuthi abantu bedingeke imisebenzi engcono ngaphandle kuyini, yikho okufanele kulungisiwe okulungisiswe. Nxa sifuna ukuvikela ke abakithi ukuthi bangaze baphuma phakathi kwelizwe, kufanele sibone ukuthi sifaka imithetho ke ebavikelayo phakathi kwelizwe, kumbe singathi ama-conditions of service, imithetho ke egavena ke ukusebenza kwezisebenzi, ibe yimithetho ke ebanika ilungelo labo eliyeneleyo, bethola njalo imali lethuba okuzithuthukisa empilweni. Yikho okufanele kulungisiswe. Okwamanje kukhanya engani abaningi sebelahle ithemba ngokuthi phela umnotho awuthuthuki, akutshengiseli ukuthi lakusasa kungaba kusasa elingcono abantu bangakwanisa ukukhangela imuli zabo. So sizabona abaningi bephuma nje phakathi kwelizwe ngokuthi nxa ukhangela ukuthi imuli ungayinikani kube sekuswelakala, okusweleyo ukuthi udinge lapho ongasizakala khona. Yikho sibona abaningi besuka. So okufanele sikukhangele kakhulu ikuthi ikuyini okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe. Okwenza abantu bephume phakathi kwelizwe ikuthi kabasuthiseki ngalokhu okukhona phakathi kwelizweni.